Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mina ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi Israel ibone kuqhakathikile ukuthi ithuba elabo mama la.
Ndathele lithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 Mfumfu 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi Israel ibone kuqhakathikile ukuthi ithuba elabo mama lalabo abangenelisiyo ukuvikela ukuthi basuke baye ku Southern side. So lokhu kutshengisela ukuthi yona izimisele ukuthi khulule abantu bayo abathunjwayo.
Abebutho lawele Israel bethule umbiko wokunika ithuba lamahola isithupha okuyisikhathi sokuthi izizalwane zakwele Palestine ziqhubeke zibaleka endaweni ezilokulwisana phakathi kwalo leqembu lebutho ele Hamas emhlubulweni weGaza.
Uhlelo loluluze ukuzoncedisa abantu abaphendukayo eZimbabwe ukuthi bakwanise ukwenza imisebenzi yezandla yokuzisebenzela benelise ukuphila. I-IOM ifumane ukuthi imwenezi, izakha, inkayi, imathobo lemzingwane zindawo ezilendlala.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokwelulwa kwengalo yosizo ebantwini olwe-USAID lusungule uhlelo lokusiza izakhamizi zemaphandleni kwele Zimbabwe. Kuthi umsekeli yamqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqo yele Highlanders uJoel Lupahla uthi olethemba lokuba abagadli bakhe bazatshaya eziwayo emdlalweni wabo leCranbourne Bullets kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebutho lakwele Israel bethule umbiko wokunika ithuba lamahola ayisithupha okuyisikhathi sokuthi izizalwane zakwele Palestine ziqhubeke zibaleka endaweni ezilokulwisana okukhulu phakathi kwalo labeqembu elebutho ele Hamas emhlubulweni waseGaza zisiya ngezansi yelizweni lapho okungela kulwisana khona ikakhulu kulabantu abaphezulu kwesigidi abangahlomanga abesiPalestina abaxwayiswe ngele Israel ukuthi basuke ngenyakatho yelizwe besiya ngezansi lapho abangasoze bahlaselwe khona ikakhulu abesifazane abantwana labangahlomanga abasengozini yokuhlanganiselwa labe Hamas. Isikhulumeli sabebutho kwele Israel umnumzana Richard Haidt utshele intethele zindaba ukubana izakhamizi zalumangu kumele zilandele ngokugcweleyo izixwayiso zokuthi ziphume ziqonde ngapi zisebenzisa indlela bani ukuze bengabi phakathi kwalabo abazahlaselwa yibo. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxelo Henry Masuku owayeyintatheli zindaba njalo wasebenza enhlanganisweni zokulwela ilungelo loluntu esiseZimbabwe kodwa okwamanje osehlala khonapha eMelika.
Mina ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi Israel ibone kuqhakathikile ukuthi ithuba elabo mama lalabo abangenelisiyo ukuvikela ukuthi basuke baye ku Southern side. So lokhu kutshengisela ukuthi yona izimisele ukuthi khulule abantu bayo abathunjwayo. Nalo yenza ukuthi labo abalokhu beyihlasela bengabi lawo amandla njalo awukuthi abantu mahlayana nje kungela provocation eyabe ikhona. So ngibona kuyinto enhle sibili ukuthi bathe khona omama labantwana lalabo abavulnerable baye kwelinye icele ukwenzela ukuthi basale besilwa lalabo abavele beyibo abaqale umsindo.
Kodwa phela ayisibo bonke abakaza kwenelisa ukuthi baphume ngesikhathi abasinikiweyo.
Ngokuzwa kwami kuthiwa abaPalestinians bakhona abavimbayo vele ukuthi abantu bangayingali. Njalo sikhangele futhi ukuthi empini vele kuba khona abantu bazabulawa nje loba nje kade bengafanelanga babulawa. So izinto ezivele zi angelelwe yi-Israel ukuthi zingenzakala ukuthi babe khona abantu abaza kufa kodwa into enkulu esikhangeleyo kathesi yikuthi laba bathunjiweyo abe Israel kumele bakhululwe babuyele ezimulini zabo ngalokho ke Israel izayenza konke okusemandleni ayo ukuthi ithole abantu kodwa ikhangelele futhi ukuthi ingabulala abantu abangelacala isakaze indaba yokuthi omama labantwana lalabo abangelani lokulwa ngabaye kwelunye uhlangothi olungasoze lube lempi
kodwa iningi phela lithi amahola angamashumi amabili lane malutshwane kakhulu lilanga elilodwa nje ukuthi abantu abayedlula isigidi baphume
isikhathi esiphiwe amapalestine ukuthi baphume baye kwelinye uhlangothi olungasoze lube lempi ngisibona siqondile kakhulu ngoba sikhangele ukuthi iHamas layo akumelanga iphiwe isikhathi esiningi esokuthi iqoqe izilungise iqalise layo ukuhlasela ngokulesi sindo ihlasela i-Israel okunye njalo okumele sikukhangele ukuthi esikhathini lesi kulabantu abathunjwayo iHamas ngapha eGaza so abantu labo isikhathi laso kumele sikhangelwe nxa sikhangela ukuthi bangabulawa kumbe bafe ngendlala lama-families abo abadinga afake i-pressure ku-Israel so abantu laba kumele batholakale ngokuphangisa
lo ke bekungu-Henry Masuku owayeyintatheli zindaba elodumo njalo wasebenza enhlanganisweni zokulwela ilungelo loluntu esezimbabwe kodwa ke oselapha emelika esixoxelayo ecingweni esevirginia kona lapha eMelika. Uhlangothi lukahulumende kweMelika olubona ngokwelulwa kwengalo yosizo ebantwini ole United States Agency for International Development USAID lusungule uhlelo lokusiza izakhamizi zemaphandleni kweZimbabwe olubiza amadola eMelika aphezulu kwesigidi esisodwa 1.1 million lokuthuthukisa impilo yazo kanye lokwehlisa izinga lendlala ebangelwa ikuguquka kwesimo somkhathi iclimate change kwethula unothula nokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Lolu sizo lwamukelwe ngabohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubonwa ngamalungelo alabo abathuthela kwamanye amazwe olwe International Organization for Migration IOM. Usizo lolu lubeka luzaphathiswa izakhamizi zenkayi ematopo emzingwane ezakha kanye lemwenezi ngemva kokunanzelela ukuba ezigabeni lezi imizi eminingi ikati selilala eziko. Isikhulumeli se-IOM unkosikazi Fatsai Nyamande Pangethi uthi uhlelo lolu luzwaqhutshwa okwenyanga ezilithumi lane 14 lokhu kuyindlela yokusiza ngitsho lalaba ababephume elizweni njengeziphepheli kumbe ukuyadinga amathuba emisebenzi kwamanye amazwe cede baphindela emuva kodwa sebengasela ndlela yokuziphilisa
uhlelo lolu luze ukuzoncedisa abantu abaphendukayo eZimbabwe ukuthi bakwanise ukwenza imisebenzi yezandla yokuzisebenzela benelise ukuphila. I-IOM ifumane ukuthi imwenezi, izakha, inkayi, mathobo lemzingwane zindawo ezilendlala engabe ibangelwa yokuguquka komkhathi njalo lokukhuphuka kwentengo. Uphenyo lwe-IOM lutshengisa ukuthi labo abaphetsheya bengaphenduka kugcina kuswelakala imali engaphilisa njalo bayabe bengasela ulwazi lokuphila kulezo ndawo.
Unkosikazi Nyamande Pangethi uthi inhloso yabo ikwethulela izakhamizi lezi indlela zamabhizimusi abangazenza ukuza loba uhlelo seluphelile besale beminyenyawo zombili ngoba bazabe sebehlonyiswe ngemfundiso zokuqhutshwa kwezamabhizimisi.
Uhlelo lolu luzabangela lokuthuthuka kwamabhizimisi esigabeni abahlala kuzo njalo luzancedisa futhi laba abaphendukayo ngosizo lolwazi lo-counseling.
Esipha umbono wakhe ngalolu hlelo umnumzana Themba Ndlovu ongumphathi siqinti sentunjambila ematopo uthi njengenkokheli yomdabu balokudideka ngesimo sokuguquka komkhathi esesichiye inengi lisebuyangeni.
Ngikhuluma nje kathesi izulu lithanga lithwele sibili ngani lithwele uthekwane kodwa kulo moya omunye obuya uthwele izivunguzane ezisabekayo ohle ulixotshe ubona amayeza akonephephuka asikwazi ukuthi lo nyaka kuzasiphathelana emakhaya lapha futhi abantu bathola yikhona okuncane ngomnyaka ophelileyo kodwa sokwaphela kade sebeqalisile iningi labo ukuthenga ukuthi bayathenga ukudla bayathenga ngoba amabele abasephelile.
UNdlovu uthi le mizamo yezakhamizi yokuziphathisa ngezokulima kayisela nzuzo kangako ngesizathu sokwehla kwentengo yezilimo ezifana lembida kubangelwa yikwanda kwabasebeyilima.
Iningi labantu bebephila ngokulima imbida. Bebephila ngokulima imbida. Ibikhona sibili kodwa la manzi akhona asekho asehambile. Okutsho ukuthi sokuzabathwalisa nzima yilaba abantu ukuthi imbida yabo le beyithengisa. Bayithengisa emakethe kobulawayo njalo futhi ngale iprice yayo ayiseyiyo leyana ebebeyikhangelele njengoba lala bebeyithengisa engxenye isixha nge-$2 kanti esengxa sokuthiwa $2 for $2 abantu labana sokubathwalisa nzima ukuthi benelise ukuthi bethole imali zokuthi bethenge ukudla bebuye bebhadale nendleko zezimota nxabe eziyabe zibathwalele phela khonapho.
Unkosikazi Elina Ndlovu ongomunye wabakhangela ngezempilakahle kaZulu uVillage Healthcare Worker emangweni wenkayi layo uyaluncoma kakhulu lolu hlelo esithi isimo sendlala emagumeni kanye lokugugudeka komnotho welizwe sekudala ukuthi ontanga baswele imisebenzi okugoqela lalabo ababuya sebephelelwe ngumphako bevela emazweni angomakhelwane anjengawe South Africa.
Indawo le yomile kakhulu, abantwana bayalamba, abasha kabasebenzi kanye labadala labo amandla okuphanda kawasekho. Sibona abantwana bethu abaningi begcina besehluleka lokuthi bengenzani kumbe bathalazele ngapi. Okuyikho sokusenza banathe izinto ezifana labo ntshengu.
Ngokutsho kwe-IOM kuzasizwa imizi efika inkulungwane phose ezimbili 1850 kuthi phezu kwalokhu bathi bazaqhuba uhlelo lophenyo bekhulumisana lezakhamizi zalezi ziqindi ngenhlelo zentuthuko abangafisa ukuphatheka kizo ukuze benelise ukuzimela kwelakusasa. Babika njalo ukuba imali le izasetshenziswa ukuphathisa izakhamizi ukusungula amabhizimisi amancane. Abanye njalo bazaphathiswa ngemali yokuthenga ukudla phansi kohlelo lwe-cash-based interventions. Abe-IOM bamanyanela be-USAID besanda kuqhuba njalo uhlelo lunye eChibi, eChiretsi, eBikita, Gwanda, eBeitbridge, eChipinge, laseChimanimani. Ngimele iStudio 7, ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje wathi singeneke esigabeni lapho isixoxa labesifazane ngemisebenzi abayenzayo iyokuzithuthukisa lokunakekela imuli zabo. Kuhlelo Women's Forum silo standekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa labesifazana abakunhlangothi ezehlukeneyo ukuze sizwe ukuthi abanye babo baqhuba njani amabhizimusi okuthengisa njengoba iningi liphila ngakho. Umqalisiziba ngunkosazana Phindile Gosha, umqondisi wenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy oqeqesha abesifazana lamantombazana kwezamabhizimusi.
Abantu abangomama esikhathi esiningi baphila ngokuthenga lokuthengisa, okuthiwa yikuwoda lokuthengisa. So ungahamba emamakhethi, uma ungena endaweni ethawuni lapha usiye ethawuni kugcwele abantu abangomama bayathengisa, abamanga i-regardless of the economic situation. So kubonisa i-resilience yona leyana ukuthi noma kungabe kubonakale ngathi izinto zi-impossible kodwa abantu abangomama they always make a way. So yikho engikubonayo and thini i-organization yethu ikhona ukugqugquzela abantu abangomama to keep on moving irregardless of the circumstances ngoba kuyafana lokudla abantu siyadla noma ngaze i-economy ibenzima kodwa sima ukudla so abantu abathengisa ukudla baye bekhona beqhubeka ngamabhizinisi abathengisa into ezidliwayo asimi ukugqoka abantu babe khona abathengisa impahla zabo ezokugqoka and ungakhangela iningi labantu bona labo abacontributayo engathi improved entrepreneurial ecosystem ngabantu abangomama so we always try to create programs that will empower women and give them the necessary skills that will see them continue and excel in their different chosen spaces. So abantu abangomama amanye ama situations awekho ngathi accommodating so sabe sikhangelele thina njenge Startup Greenhouse Academy ukuthi yikuyini singakwenza ukuthi ama spaces lawa abe accommodating for abantu abangomama esidinga i-gender empowerment and
uNkosazana Vakani Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi kwesinye isikhathi abathengisa impahla ezitaladeni abatholi usizo olweneleyo kuhulumende
zakhulumende ziyaphathisa ezinye zakhona ziyaphathisa ngingathi khangelela kuma-training bayaphathisa ngikhuluma njenjeni kune-training kade siyenza sibambisana lazingato zikahulumende ukuthi abamabhizinisi abancane befundise ukuthi amabhizinisi abo bengawakhulisa njani bengayenza njani ama-strategies okuthi amabhizinisi abo abe-resilient befanise ukuzimela ngathi yebo-ke ziyaphathisa kodwa kukhona ezinye njalo njengamaloni ukuthi bayabefisa ukuphathisa ukuthi abantu abazisebenzayo bewafinyelele but ama-dema or amaqeda akhatha ukuthi umuntu azethole leyo mali engamsiza awakho friendly and abaleyo abayayenelisi.
Ilunga lebandla leZANU-P F uNkosazana Lindiwe Maphosa owayelilunga ledale lephalamende okhuluma ezimele uthi kuningi abantu abangakwenza ukuziphathisa kumabhizimusi belandela inhlelo zikahulumende ezivele zikhona.
Ikhona imithetho, akhona ama-policies akhona abekiweyo phansi ayenza ukuthi omama besebenze kuhle, ayenza ukuthi imisebenzi yabo yonke iphumelele, but into eshotayo ngawo ukuthi ku-implement. Singathola abantu abasezigabeni, abantu abasemsebenzini, ama-councils, abantu abayibo abanika ama-licenses abagethana ngabantu, abantu abahlala phansi bona ababakhokhela ama-business nar ngekho-formal, ama-informal traders bengahlala phansi bephume le-document beyihambise kuhulumende ambone ukuthi kuyini ongayethula ukuthi be-formalize ama-businesses zabo. So kudingeka ukuthi abalidayo, kudingeka ukuthi bonabo abasemsebenzini bayenze izinto ngendlela ezisemabhukwini, ngendlela ye-constitution, ngendlela kuma-policies ama-ABLF ukuklini izinto lezi.
Uhulumende uthi ulenhlelo zokuphathisa amabhizimusi asathuthukayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
OSithandekile Mhlanga ephuma lapho udedela kuChris Gande oweStudio 7 ukubana asinike uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi sebulilima umnumzana Trinos Chuma.
Sizwa kuthiwa kunenhlelo ozenzayo esigabeni sakho, ungasitshela ukuthi zinhlelo bani njalo zijongene?
Yeah, inhlelo ezikhona inhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi ikakhulu ebulilima lasemangwe le plumtree ama surrounding. Mina inhlelo lezi ngaziqala kudala ngingakangeni kwezombusazwe ngaqala ngokuba khona kuma development ama clinic lapho ngivela khona, ngizalwa khona endaweni yaseChehanga, was the chairperson for i diaspora ukusungulwa kwe clinic yeChehanga yaze yofika lapha ekhona ngiloke ngi strong supporter ngifaka izimali ku fundraising ngi leader by example lakathesi ngiloke ngikhona slow chairman wethu u Brian Mange onguye okhona laphana I support every project ekhona ku region sile nilibukane clinic yesechanga eyakhiwa hey primary school ukuthi abantwana bengahambi distance eseduze lomfulu Thekwane layo sidingela izimali ngi involved kuma projects akhona khona phana ekhaya ngobunengi sigebile idamu la kompangana ngangena laphakathi so akuqondani lokumbusazwe lokho konke kuqondana lokuthi khona sizidevelope sizenzele ngezethu izandla sengingene kuhlelo lokulima ngoba ngibonile ukuthi khona ngesikhathi lesi igeneration as we developed there is too much machinery that is used to make impilo zabantu zithukuthuke so ngithenga ama tractor lawa ukuthi ngincedise abantu ukulima njalo la ama tractor akasebenzi kuphela akhethe imphakathi ukuthi khona umuntu ngoyiqembu ngisebenzela umphakathi not iqembu owakithi surroundings bulilima imangwe iplum trees a whole so ke okombusazwe lapha kungeni
manje njengoba uyake wenze ezombusazwe kutsho ukuthi nga uphathisa abantu uphathisa ungakhangeli na ukuthi basekela bandla liphi
ekuphathiseni umphakathi wakithi akudingi ukuthi khona ube ngumuntu webandla kumbe iqembu elithize mina ngiyisakhamuzi sasekulilima njengoba ngiyisakhamuzi ngiphathisa sonke isakhamuzi esikhona kungakhethe ukuthi wena ungaliphi ibandla okwebandla sikubeka eceleni okwakathe sisibheka kwentuthuko iproject yekomaha farming projects lay iqonde ukuthi khona siphume kuma handouts siphume kuma handouts sifunde ukuzenzela thina sibe productive with our own hands and with our own minds njalo asilindelanga iinvest ezavela kwelinye ilizwe ukuthi izoinvest esigabeni sakithi thina njengabantu njengoba sihleli kathe singikhuluma la lawe numzana usemazweni lawe ku region yonke khona lapha nebulilima ngiyakubona ukhona ngikhona ku group yemngathi kuyi project eyakha isikolo ngikhona ku group yakokhane kuyi project eyakha i clinic lesikolo ngikhona ku project yedamu eliyakhiwayo manje libhizilingeno eliyakhiwayo so ke wonke lama projects ngiyangena ukuthi khona ngixhase lapha engene lisakhona kubo makhelwane bethu ngwana laphana iclinic isiphelile isisebenza so akungeni ndawo kwezombusazwe kodwa ikuzithuthukisela isizwe sethu ngoba we don't expect manna from heaven but with our own hands and our own minds we can invest in ourselves
loge bekungumnomzana Trinos Chuma isakhamuzi sebulilima ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibane njalo ngevike zayo sikhathi sinye lilale
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Kwezemidlalo umsekeli kamqeqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders uJoyelo Phahla uthi ulethemba elokuba abagadli bakhe bazatshaya eziwayo emdlalweni wabo leCranbourne Bullets kusasa ngesonto. Yintatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bahluleka ukulitshayela emambuleni kanye lokuvikela isango labo emidlalweni esanda kwedlula sekudaleka ukuba iqembu le-Islanders litshelele lizithole selihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lona selidumela emanzumpeni kusizini yalonyaka. Umsekeli kamqeqeshi weqembu lebhoso uJoel Luphahla uthi kungumlandu wabo njengabaqeqeshi ukuba bakhuphule ukuzethemba kwabadlali babo ngoba sekuyehle kakhulu.
Abagadli bethu laba sikuthi abasakwanisi ukudlala ibhola namhlanje. But ngibona njengomgadli ungahlala isikhathi eside. Uthola amachansi ungahlohli. Kuyakufaka phansi, uyabona umoya uyayehla kancane ngoba I think as a striker vele into ekujabulisa kakhulu ukuthi ubone uchayinet. So ungahlala isikhathi eside umachayinet, i-confidence yakho yabe ilokhu isehla, ilokhu isehla. And ekugcineni kugcina sekusikela yikho esigcina sesikubona ngani sesibona ngani abafana bethu sebe-aplizwe abafana. But umsebenzi wethu as coaches ukuthi sibasekele sibanikeze i-hope ukuthi yonke into
umdlali osakhulayo uJillian Nyathi yena oke waphiwa ithuba lokudlala ensukwini ezedluleyo uthi lapho njengabadlali bazabopha ziqine ukuze iqembu linqobe.
Ngingakutsho kuphela ukuthi ithuba enganikeza lona abo-coaches alithatha alisebenzisa elingamafazi ayishabulela kakhona. Ngiyawuthanda kunokuthanda ukuthi sizaqhubeka sisiya phambili ngoba kunzima kwakathi ezibhathi zasungu.
Imidlalo yesigaba seCasalaga Premier Soccer League edlalwe namhla iphele kanje. I-Herentals ibhaxabule iyada ngefo kanyanga ngase-National Sports Stadium. Iqembu elihlezi phezu kwengalane lenkeza Platinum Stars litshayele Chicken Inn nge-1 kanya ngase-Baobab. Ibulawayo Chiefs inqotshwe nge-1 kanya yiSimba Bora ngase-Luveve. I-ZPC Caribe itshaye FC Platinum nge-2-1 ngase-Nyamunga. Kuthi iBlack Rhinos le-Green Fuel zibe ngujikelo Banga 0-0 ngase-Bata. Kusasa ngensonto iqembu le-Triangle lizadibana lele wanke ngase-Kibo ukuthi ele-Capes United lizanqikelana lele Shesham ngase-National Sports Stadium. Kusasa njalo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadlala lele Mozambique. Kudingwa iqembu elizaphutsha lisendaweni yesithathu kumncintiswano we-COSAFA Women's Cup oluqhutshelwa elizweni le-South Africa. Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanyanga leZambia ngolwesihlanu kusigaba se-semifinal kuthi ele-Mozambique lona litshaywe nge-2-1 ngele-Malawi okutsho ukuba ele-Zambia lele Malawi yo azadibana ku-final kusasa ngensonto. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasisavumi bakwethu ubana siqhubekele phambili silokhe sisonke, kodwa ke engiza kwenza kathesi yikuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela lamhlanje. Abebutho lakwele Israel bethule umbiko wokunika ithuba lamahola ayisithupha okuyisikhathi sokuthi izizalwane zakwele Palestine ziqhubeke zibaleka endaweni ezilokulwisana phakathi kwalo leqembu lebutho ele Hamas emhlubulweni oweGaza sisiya ngasezansi yelizweni lapho okungela kulwisana khona kakhulu. Kulabantu abaphezu kwesigidi abangahlomanga abesiPalestina baxwayiswe ngele Israel ukuthi basuke ngenyakatho yelizwe besiya ngezansi lapho abangasoze bahlaselwe khona, ikakhulu abesifazane, abantwana labangahlomanga abasengozini yokuhlanganiselwa labe Hamas. Lesikhulumeli sebutho lakwele Israel umnumzana Richard Haight utshele intatheli zindaba ukubana izakhamizi zalumango kumele zilandele ngokugcweleyo izixwayiso zokuthi baphume beqonde ngaphi besebenzisa ndlela bani ukuze bengabi phakathi kwalabo ababahlaselayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Cheererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.